So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Yebo, sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga bese phula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle, ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu abone ukuthi bonke abantu baphephile, ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame, into zeSouth Africa siyazazi. So uma belimaza umnotho waseSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe izinto engekho right. So thina sithi u-government weSouth Africa akayingenele lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwaona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle eSouth Africa abangela inkingi. So thina sithi u-government weSouth Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyasichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli lemuli zethu. So ngizathi mphumile ngiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha ngabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiye emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana nani usiye emsebenzini, kuze kube ngcono kulabo abahlala endaweni ezifana lasemakitchen ebalungwini ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube lesivuka mpuzana abantu bayagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzami udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya labo ekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So lento leyo ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eli-right ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa gebe sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenzeke ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugcitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inengi elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kathi indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade engakugxilanga kikho imibuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengane ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko ukuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni kakuyegxilwa khonapho ikhala igxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelisa ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lowo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso? Nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba leyi kuyi-competence based curriculum. I-curriculum kuluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubona emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo, zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela lokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba inzira Masanga Commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi balobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kuhlelo obuhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthenga idatha njalo izikolo eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqubethe kakhulu kulento ezilele ngoba lukhipha nje i-30% okuthi kumali uhlelwe kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, kusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo. So thina imali yedatha silayo ngeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula ngamafoni ngabanawo nabanye abathi bale mali bebekhala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nemali yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kubetha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually, yonke into nje kubetha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research, esiya-research achayisane labagamileyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume lawusingena ntambama ebayadinga sidinga kathi atimbonekangaubani atimbonekangaubani. So khona ukuthana kubi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umnyezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu sizezire kwaba kulutshwana kungabandleko kuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswanga kuhle nabuhlelo benalezabo abaluzwisisi okukangcono luyekelwe nje nxa kuyukuthi kuyehlule kubuzisiswa zonezo izinto noba kasinamali singabayanga siphakathi kobunzima asilamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona sizayimali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela eyivikelayo engawo
selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulume nje bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilubethile uhlelo kubhubha uBulawayo Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi sobe bahlukumeze kakhulu yikho okwathi ezikuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe lo hlelo njenge bupla chosisa baba wathi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithumela sothayithumela siyibhupha kominis usofuthar wethu education ubhenimoyo ukulungisile lokho umnike sibigadanana nathi executive bancedisana nabawa-chairperson bethatha i-information ebantwini zakhamini.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu eleNew Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje ngizokukhuthaza lamabalaleli kaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kaserekhodeni 1 minute, loba 1 minute ama seconds ukuze ukuthi sibale ama audio maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuse rekhodi landelisela hayi. Sifuna ukuthi sinikeze abantu labanye lawo ama chance ukuze indlani dawube rekhodi abo ama message funde. Wonke umuntu message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imesage ingadluli irekodi ingadluli i-1 minute hayi 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo 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 ungarekodi daily ungarekoda namuhla lawo urekoda noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye la ifundwe. Ye siyabonga hayi lapho ndabenze ukuphuza nje kuphela akukone ngizokukhuluma
salibonani ku Studio 7 ihlobo zethu silibingele into ngentamba ama enhle ontungamili awubakile lo project isira maya khona ngapho bantu benkosi bonke labo give stove ake ngithi thathele ithuba mathichane ngithi mina sicela ukuthi umongameli umnangakwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi laye futhi use resigna okwesibili ehle echo futhi ukuthi umthuli Ncube laye ahla resigne ngoba kumehlulile okwezimali sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi ama nesayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama-basic commodities abo kanti nguye owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resign yena ephalamende yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iphalamende izoba khona ngemva kwama-election namafitshane ukuthi lingenzele ifeva lingitsheleke uhulumende weZimbabwe mashonaland njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo basidileze kakhulu. Angibonge
litshona njani Studio 7, litshona njani Studio 7, siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu-PF athi wona ama-businessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Indaba yenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sibe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabo kungasela Jude siyala sinoke sibhodiswa ndawo inye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy. Nanko kat isikhathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sifone sifuna ukuthi sifone lapho eliyakhona idola lezangelime ukuwa lala lonke lisiwa thiwu izaze liphume kuphela
salibonani basakazi bestudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayokopti special o-anglican sibindi bethi sibanda laba bethi khona abantu bezimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngama-helicopta ngoba izimbabwe kayisathenje izanu p f lomo omubi sengaba ngama-helicopta okutshaya abantu izanu p f iyakwazi ukuthi ayisela abantu ubabona bethule sobe sesaba ukufaka ukhetho kuningi elikucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu besemangala abantu bemathabeleland unxa ungafuna i-triple c waye ungavoteli izaphu kumbe uvotele i-m r p zani ukusukuma sibili uqinisa imhlathi usiyavotela izanu p f lokuhlupheke sikuhluphekayo athe sabaningi babuya befile emazweni kathi esikunje kukhulunywa ngedudula abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama-youth obhuti bethu besapota izanu p f into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu kathi esiba bevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhwezi izinto ukuze izanu isolo ot m laba balamashezi abantu bezanu p f osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu p f yiba babathumayo kodwa bafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple c abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu p f lalontini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple c ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efos abasela abantu i-triple c ngaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu p f kwapho ngama-ovet abaholi lutho lalo we-f a ubhizi ye-triple c siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani beyi-e-f l kayekele bona ukuthi sizehlulekana ukufaka amalunga ethu
mbingeleli enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalowo ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu basezimbabwe izano yafakwa ngabantu basezimbabwe izano kufanele isebenzele abantu basezimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifavor kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye emaswingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-youth dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifavor kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kungumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwana wasezimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelilatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwesidaba angachithi isikhathi sizokuthi ohulumende uthenge ama-helicopter hhayi kuyahlekiswa kwasezimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzene kungalamithi kungalamtshini kwezimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali wabo labo mnangakho ngoba vele antu bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizwile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 point kodwa kuthiwa ithenge ngabo 10 point ukuthi uyabona nje ukuthi bekuyiplani yokutshontsha imali kanti babeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hhayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Amapholisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo kugoqela lasemaphandleni lapho labezempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Vanenge abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovet kanye leEpiderm kwathi dlwekibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe kwatha.
Sasingathungeki sona iskini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithwele nzima, sasaza luze izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka lingenzwe ngamambodlela abangani bathi. Ezethungwa ngapi manje? Sahambe sahambe esibhedlela kwathiwa umntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleleni North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoka lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile khona ngokwathi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products lawa indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product playing abalimited ku-society. It means labakusebenzisayo abangeke bebe baningi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunoku
Thabadlamini. Siyabonga nokuthaba.
Isikhathi senguquko ungakasika kwenzakala emhlabeni esikuzo ungayisikho sikubonayo. Sidinga sitshelwa indaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala amaindaba bekululekile. Sakazwe Voice of America silethela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.